Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni owe Studio 7 ngesonto mhla ziku 29 kumpandula 2024 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje olandela ezamasiko umnumzana Bongani Mazwi Mkhwananzi uthi yena labanye bakhe baphakathi kokulolonga umtshina we-application ofana lawakulezi nsuku owe artificial intelligence lapho okuyabe kulotshwe ngolimi lwesiNdebele lezi indimi zakwamthwakazi kuphela.
Zibe zisekulumini lwethu zigcine thina singalahleki ngenxa yokuthi umhlaba kuthiwa uyadevelopa abantu abadevelophe ngolimi lwabanye.
Kwezemidlalo, umqondisi weqembu elidlala kwisigaba se-Southern Region Division 1 LAIX Hotspurs uSiphambaniso Dube ulonza imbali yaleli qembu lona elidume ngokupha lawo asemakhulu abadlali abaluhlonze.
The foundation Hotspurs name changed to Ajax, the Hotspurs, because of Ajax America and Kumlan Panda being in the mix.
So, onke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Olandela ezamasiko umnumzana Bongani Mazwi Mkhwananzi uthi yena labanye bakhe baphakathi kokulolonga umtshina we-application ofana lawakulezi nsuku owe-artificial intelligence lapho okuyabe kulotshwe ngolimi lwesiNdebele lezinye indimi zakwamthwakazi. Asizweni chasisa kabanzi kungxoxo esiqhubelaye.
Kumanje nje ngibhizi ngile gruphu yabantu abangama developers, software developers esibhizi siyifoka, kuthiwa yikufoka manje senza kuthiwa yiLinux distribution lapho esiyenza khona i-operating system ezabe ibhalwe ngesiNdebele nje kuphela kungela mabali esikhiwa. Kube ukuthi nama-apps sizama ukukhuthaza abantu ababhala ama-apps ukuthi babhale ngesiNdebele. Kube ukuthi nathi uma kusiya ku-technology in future into zona ezesezikhona artificial intelligence ngezinye izinto esifuna ukuzi-incorporate zibe zisekulumini lwethu zigcine thina singalahleki ngenxa yokuthi umhlaba kuthiwa uyadevelopa abantu abadevelophe ngolimi lwabanye. Ezinye izizwe zikwenzi khonoku. Akukho nzima kakhulu ukuthi nathi sizilondoloze, kodwa lokhu sihamba ne-technology. Sinye butho laphana esinenjongo ngoba inkosi yathi amabutho kawakhule ebe maningi, so senza izinto eziningi kodwa sibe busy ngazo ukuthi ezintweni zonke lezi ezenzakalayo kulondolozwe usiwo. Ngamafitshane sengingakuthi kwenziwa yikuthanda isizwe. Isizwe sakithi esakomthwakazi yikho nje okufuqayo, akwenziwa mhlawumbe inzuzo yemali ngoba kayikho. Kuningi impela okufuna ukwenziwa. Ngibhizi nje kumanje King Mzilikazi Memorial Lectures ngokudabuka kwaso usizwe ukuthi sadabuka njani, sakhiwa njani isizwe, inkosi yasakha saba lama institutions asaphila namanje, salondoloza indimi nama-cultures akamthwakazi ahlukeneyo.
Ubona ingani liza luqeda nini njalo luzasebenza ngempela?
Uhlelo lolana gijima ngendlela esifisa ngayo. Luyanida a lot of funds, luyanida a lot of commitment. Currently we are just doing it more at a language translation, but kuyanideka ukuthi kube ne much more involvement yabantu abaningi, ikakhulu abantu abangabe bekahle lapha ezikhwameni, ukwenzela ukuthi kube lento e-holistic, ingabi half isiNdebele or ezinye zezindimi zikamthwakazi Mthwakazi ngapha at the same time is kiwa besifisa ukuthi ngabe nje phakathi nje umuntu ukwengena mayefuna ukwenza izinto zakhe ngesikhalanga ufuna ukuzenza ngesitonga ufuna ukuzenza ngesixhosa ufuna ukuzenza ngesijawunda akuthole konke kukhona kuphela ukuqukethiwe so our first step kuyabe ukuthi senze lokhu i-operating system akuso ibhaleke kuyonke into ngolimi lwesiNdebele. That will be the first stage. Amanye ama stages later we are then expecting ukuthi ezinye indimi zibe integrated. But at the same time kuyadingeka ukuthi sithole labantu abasha abafisa ukubhala ama-app ngoba lena i-operating system. Sesifisa labantu abayabhala i-app yakhe eqondane lokwesizwe kumbe iqondana nokutracker inkomo zakho kodwa kubhalwe ngesiNdebele kumbe iqondana lokufunda izichaza amazwi zibe khona phakathi khonaphana izingwalo zibe khona kwaphana into ezihlukahlukeneyo. It's a huge project that should be done with the thought process ethi yona into le izoyenziwa ngabantu ababethu feather ngoba manje bengasifica lathi sesabaprepela kuma-large language models, for example ku-artificial intelligence machine learning ngesiNdebele bayofika nabo bazithole bele chance. Into embi ezoyenzeka uma singakwenzanga lokho ukuthi ezinye izizwe zibhizi ziyagijima kwaphana kulwana ilayini yona lana zigijima zicupha information yonke yezizwe zonke ngoba the future is the information age. Information age means onguyo le information nokwazi ukudlala ngayo into zabo data science nguyo umuntu ozosala enguye ungumuntu emhlabeni ne-economy izokontrola ngumuntu onjalo. Koke thina singathi thina okwethu ukufida ama-systems abo-America abo-China sibe yithi esibatolikelayo ukuthi into yethu sibe uthole ukuthi yithi esichazayo lokuthi umviwo kuyini kwenziwani ma ulima kwenziwani ehlobo kwenziwani kuyahamba bona bayaku-translate bayaku-commoditize bayakhula kuma-economies abo bayaqhubeka futhi besicontrola ukuthi thina what do we ingest ngoba bazosinika bona what to think and what to say. So kulusizi ma thina singahlala sithi thina silinde amakhiwa njengementalithi seke siyithole kumbe silinde uhulumende njengesinye isikhalo engibhizi why ma ngi-addressa i-culture ukuthi hhayi bafowethu nge-culture yethu is too rich iyakwazi ukwenza ukuthi thina ngokwethu sithuthuke ezindaweni. Abantu bakomthwakazi sisabalale ezizweni sizingcweti kuma-fields amaningi kakhulu. Some of our the best experts in the world baphuma esizweni sakithi bagcwele basabalele umhlaba. Kumele bathole ukuthi babe lokuyi-inspiration ukuthi baletha njani back that expertise zabo towards ukuthi i-future yesizwe ibe njani.
Lapho ekulungiseleni isizwe ungathi abantu bakhuthaza ukuthi bekwenze ngaphandle kwembadalo yini njengokuthi beletha ama-apps abo ukuthi kumbe ukudinga inkomo kumbe ukwenzani kumbe kule mbadalo. Ngiyakwazi ukuthi abalaleli abanye base becabanga ukuthi ngizatholani
ngoba ma ungaphilela kuphela ukugeyina inzuzo ikakhulu yemali nezinto zemhlabeni. Nxa thina esakhulela enkonzweni kuthiwa okomhlaba kuphelela khonapha emhlabeni angikhole ukuthi ungaba lebizo kusasa njengenkosi uMzilikazi. Uyaphelela khonapha emalini zakho kuthi kusasa ikampani wena ma ungekho isokuphelile. Ku-open source community kukhona ama-paid for applications. Umuntu uya developer into towards i-operating system ayenze ngesiNdebele kuhle kanjeya kodwa abe sesithi hayi eyami i-commercial version ma ufuna ukuyifaka lapha ku-operating system uzobhadala into engaka. Nabo abantu ma beyibona leyana into inesidingo bazoyithenga vele ngoba yinto eyenziwayo vele ku-technology.
Lowo ngumnumzana Bongani Mazwi Mkhwananzi othakazelela ezamasiko esixoxelayo eseJohannesburg kwele South Africa. Ngengilitshiye okwesikhatshana ezandleni zika Ezra Chisa Sibanda we-Studio 7.
Sigcina amasiko
uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu sibuzonke namhla ngibambele umthembo othembayo Gibbs Dube imo wenu ezwathisa sibanda ngixoxa lobaba uThomas Ngwenya yena-ke u-retired general wayekuviyo lebutho le-zebra.
Kathi ke mina ngihlale kakhulu eHarare. Bebethi nxa beyangiqhawula kusemfeni bengingaqhawuli ngoba nxa ethi uyangiqhawula ngithi usufuna ngitshaya ingquzu bengingaqhawulwa lakhathesi mina nxa ibhosi siyadlala kwe besingaqhawuli ithimu engakaqeda ukudlala ngoba ukwazi ukuthi ulelephi uphethele uzakuthululelani esandleni sakho
kuyini osokusenza ukuthi abantu baqhawule bakuthathe ngomkhuba wophi lo
soko labantu abangenelayo mayelana nempilo yakithi iculture yakithi silahlekile
ilahleka njani bakuvumele njani abantu mandebele ukuthi kubantu baqalise ukwenza imikhubeni
imali impande yesono ye abantu bakithi sebesidla ngokubehlanganisa imikhuba yakithi ngokuthenga
kuthi bona lapha sokuyikubulala phela isintu
yikho kakhulu
njalo-ke sesikubona kathesi abantu sebejwayele ukuthi kuyagejwa amathabo ukuthi umuntu siyangcwatshwa kutsha bekusenzakala yini le kwezindebelele
hatshi mina ngikwazi enxa engikhule ngingumfakibonayo even nxa kuthiwa kwasokonakela ekhaya abantwana babekhitshwa bayehlala komunye umuzi kuthiwe nxa sokuqediwe kuthiwe hayi ukhulu wena uvakatshile ugogo wena uvakatshile kathesi sokuhanjwa nabantwana emangcwabeni kambe ngumkhuba wanga
akulaya abantu ukuthi kwakusenzakalani kudala ngxabane bengafundi ukuthi kwakusenzakalani
abantu abayiba abakhulileyo khathesi abantu abatsha kazela izinto zabo ngokuthanda kwabo
engikubuzayo babungwenya ukuthi kulungiseka kuthiweni lokho isikhathi siyahamba njalo-ke abadala abaningi abasekho isintu sesitshabalele ulimi solutshabalele kwenziweni
sesibalutshwana alubani kuyahlalwa phansi abantu asebekhulile uqoqwe ngembali zethu ngokuzibutha kwethu ukuthi kade siyibambe njani indaba le ngoba izachithakela abantu bethu nabazukulu njengoba likubuza
engutsho ukuthi kuzenziwa ngubani nxa lina abadala lingakwenzi
thina ongweye engxanye kabasiba bendlini enkulu so ukuthi sithi thina kakubuthwane hatshi kuba nzima
ulimi lalo solutshabalela ingwalo indaba zingekho ezindebele zokufundisa abantu
hayi ingwalo esezibhala sokubhala izingwalo ezokuqamba amanga
ye
ezokuqamba amanga okwedlula iqiniso
nxa ukhangele ubona ngani kuyabe sokusithini ngo-2030 kuyabe sokuhamba njani ngo-2030 la kuyabe sekhona ulimi lwesindebele
u-2030 lowo ngowani
ngihlala ngisizwa phela u-Travision 2030 sindeza sisekhona
akele njele ukuthi xa wena uphumile walibona ilanga so kumele uhlale izigidi zeminyaka lokhu sesikhundleni ngithe kumele
kubeyikho
lokho yiso izigwenxa sezikhona namuhla
kulungiseka uthini
kuyazilungisa ngodwa okungapheliyo kuyahlola
belilami wezathisa sibanda kwezamasiko lokuphila kwabantu zuku zonke ngembambela umthembo sithemba uGibbs Dube nethemba ikholisi lingxoxo engenzela baba uThomas Ngwenya libe losuku oluhle sibonane
kwelizangangesizwe ezabatsha
siyalamukela kusigaba sabatsha igama lami ngutabaka Ncube namhlanje sixoxa lomnumzana Amukela Dube osebenza lezinye izakhamizi ukuthuthukisa isigaba ngokwakha iklinika ekezi phansi kukanduna uMalaba
ukuthi kucala ku-19 kusiya ku-26 kilometers uma silanda amakliniki eyiwo okuyikuthi siwathembile njengoba leli kliniki lethu lingakapheli so sinohlupho olukhulu nje ku-19 to 26 kilometers le abantu abayihambayo sihlangana nobunzima obukhulu kabi ngisonisho ezinye zezakhamuzi ma zisiya kwelashwa kulezo zibhedlela ezihambela amabanga amade zinakho ukuthi ziquleke ezindlini izinto ezindleleni ama bakhulelwe abanye bagcina bezelethele ezindleleni kube sokuthi abanye kugcina kumoshakala leyo mithwalo yokukhulelwa kwabo begcina beswela besezindleleni.
Ikhona na imifula echatshwayo nxa abantu besiye emaklinika njalo kunamabholoho na?
Ikhona imifula nayo kayinamabhriji akusayiwe esibhedlela sokuyukuthi kulalwe kulindwe imifula ize yentshe. Ihlukumezeke kakhulu nje ngendaba yekliniki. Ma ucabanga nje umntwana egula yizitresi kuphela nje. Noma umntwana ma egula esesikolweni kwesinye isikhathi uthole ukuthi imifula igcwele akukhona ukuthi umlande esikolweni umise esibhedlela.
Uhlelo oluqhutshwa yizakhamuzi olokwakha eklinika luhamba njani?
Siyazama ukwakha laphana baba. Siyazama ukwakha kuthi uthi sesiqede iblokhu yokuqala. Endele sesikwesibili lokho sizama ukuhlanganisa singabantu abangaphandle kwelizwe siyazama ukuthi sihlanganise sizizalwane nje ezingaphansi kwenduna bavumalaba baneyinyana nje nabanye abase diaspora phesheya kwezindlandle bakhona abambalanyana esizama ukuthi sihlanganise nabo khona laphana. So kunokuhamba kuhambe kune ngenxa yokuswela izimali.
Uhlelo lolu laluqala nini baba Dube?
Uhlelo sokuyisikhathi lwaqalwa kuthi utiyo wona ikliniki ngokusungulwa kwayo yasungulwa ngama-1985 yangayakhwa and then kuthe ngama-1990s or 94, 90 ngemva kwama-90s khona lapho ngingasazi ukuthi yaqala nini yayakhwa yabuya yama futhi lobu yakhiwe and then ngo-2021 sabuya sahlanganisa njalo isiqalele ukuhlanganisa izakhamuzi ikho lapho ethe ngabo 2023 kwaphela leli blokho esaqale linye khona manje ku-2024.
Uhulumende le kansili like lenelise ukuthi lixoxisana laye na akulasizo oluvela ngale?
Siyazama ukuthi sixoxisane nabo kusukela kudala kodwa uyazi uhulumende ngabantu abathembisa izithembiso ezingafezeki. Nyaka nomnyaka bayathembisa kodwa ayikho into esiyibonayo aza nayo. Yikho kwasenza ukuthi size sithi ngcono thina siyizakhamuzi zendawo sibumbane singabantwana sibe sihlanganisa khona lokhu kuncane sakha kancane kancane.
Pho abantu bengaphathisa njani?
Noma kungaba into ze-roofing noma kube ngama doorframe noma kube yiningo zokukampela ikliniki. Noma kungaba imali yokuthi sikhona ukuthenga noma izamende kufana nokuthi nje asikakabi nekliniki kuleyo ndawo. Sazama so siyacela uchazo kuwo wonke abangabe belalele.
Abantu bengalixhuma ngaphi?
Bangasixhuma kule inombolo 27798386211 +27798386211.
Kusigaba sabatsha namhlanje besithexoxa lomnumzana Amukela Dube osebenza lezinye izakhamizi ukuphathisa ekwakhiweni kweklinika ekhezi phansi kukanduna uMalaba. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguTabo Kancube.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya. Igama nguNtungamile Nkomo. Namhlanje silomfundisi useNispanda.
Ngiyabingelela abalaleli kusihlwa namhlanje. Ngiyabonga kakhulu kwamukela kulelo hlelo. Siyabonga namhlanje bemfuna sikhangeleni udaba lokuphathana kwabathetheneyo. Ngizabala kwabase-Efesu ichapter ka-5. Ngisehla laphana ngiyakuvesi 22. Bafazi, zehlisenini ngaphansi kwamadoda enu njengokungathi kukuyo inkosi, ngoba indoda iyinhloko yomfazi njengokuba uKristu eyinhloko yebandla elingumzimba wakhe, yena ongumsilisi wawo. Njengokuba ibandla lizehlisele ngaphansi kukaKristu, kunjalo labafazi ngabazehlise ngaphansi kwamadoda abo ezintweni zonke. Madoda, thandanini umkenu njengoKristu walithanda ibandla wazinikela ngenxa yalo. kuqakathekile kakhulu ukuba nxa sikhangela lolu daba sinanzelele inhloso kaNkulunkulu nxa abantu bethethene. Siyananzelela ukuba ngesikhathi esiningi khathesi sokusiba lobudlwangudlwangu, abantu besilwa, amadoda ethaya abafazi kungala kuzwanana, ikanti njalo khathesi sihamba phakathi kwezikhathi ezibuhlungu kakhulu kusiba le ndaba zamadivorce ukwehlukana, abantwana besala bebodwa kudabuka izimuli. UNkulunkulu lapha ekhuluma ngompostoli uPawulu uyasichasisela ukuba kambe indlela esingahlela ngayo njalo esingaphathana ngayo njengabantu abathetheneyo kumele ibe njani. Akokuqala mfundisi, sinanzelele ukuthi abaningi sijayele ukugcizelela okunye, kodwa uNkulunkulu uqalisa ku-25 laphana esithi madoda thandanani nabomkeni njengoKristu walithanda ibandla. Okokuqala ukuthandana, nxa abantu bethandana kulula kakhulu ukuthi lizehlise komunye ngomunye. Lapha siyananzelela ukuba Pawulu ukhuluma ngamadoda ukuba thandana omkeni, kazangathi eqalise ngabafazi, waqalisa ngamadoda ngenxa yani? Ngoba indoda yiyo inhloko yomuzi. Njalo uyakhuluma ukuba omama babuthakathaka isikhathi esiningi. Ngakho-ke uPawulu uyasikhuthaza thina amadoda ukuba asithande omkethu. Abe sesinika-ke izampulo, umzekeliso asinika wona ukuthi khangelani indlela uKristu athanda ngalo ibandla. Walithanda waze wazinikela impilo yakhe, watshiya amazulu, watshiya ubukhosi, walanda thina. Ngakho-ke latho baba, kulezinye izinto okumele sehlekizwe ukuze sithande omkethu. Singenza njalo, okuningi lokho kwenzakalayo akusoze kube khona. Sibe sesiya laphana esithi bafazi zehliseni ngaphansi kwamadoda enu. Omama kuba lula ukuba bazehlise ngaphansi kwabomkabo nxa obaba bethanda omama. Linzima lelo, kodwa ke yiwo umuthi lapho esiphiwa yilizwi lenkosi ukuba bobaba thandane omama, kubomama zehliseni ke kubobaba. Lizehlisa kalula nxa ubaba enjani eyokuthanda. Akutsho ukuthi ubaba uzaba lezinto zonke, awuzange uthwana ubaba uzaba le mali yonke eyabe ifunakala, awuzange uthi ubaba uzaba la yonke into, kodwa ke uzaba nalokho alakho angakukwanisa. Yonke umuntu ongubaba ulakho lokho ulothando. Ngakho namhlanje ingqobekini kubaba ukuba bathande nomama. Sensiza kubomama njalo ukuba kuqakathekile ukuthi uzehlise kumkakho. Nxa kukhona, ngoba singabantu kuyabe kukhona okunye elingazwisisani khona, kodwa kululana ukuthi ixoxisane ngakho. Hayi baba, laphana izolo kwenzakale lokhu, wena ubona njani? Hayi mama, nami ngibona soso. Alibona ukuthi kuba mnandi lokhuyana? Abantwana babone umzekeliso ukuba imuli enhle injani. Ngiyabonga kakhulu ngokulalela. Ngakho ngifuna sike sithandazenini baba, sithandazele imtshado yabantu bonke abalaleleyo ukuba liyiqiniso. Enkosi yami, izwi lakho elilamandla liyiguqule baba. Imuli ebese zingane zingadilika akuzihlanganise njalo ngegama likaJesu. Inkosi iqinise imtshado, ube lothando, ube mnandi kanjeyana. Inkosi likusize.
Bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisipanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga Ntungameli. Wezemidlalo, umqondisi weqembu elidlala kusigaba se-Southern Region Division 1 ele-IX Hotspurs, uSiphambaniso Dube, ulonda imbali yaleli qembu lona elidume ngokupha lawo asemakhulu abadlali abalohlonzi. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lonyaka iqembu le-Ajax Hotspurs lifikise iminyaka engamashumi amabili lantathu lasungulwa nguDube kanye labanye bakhe esikole se-Foundation College edolobheni lakoBulawayo.
I-Ajax Hotspurs Football Club yabunjwa ngomnyaka ka-2001 ngoMeyi. Sibumba ngelamanye nje amadoda okwakuthiwa nguLove More Masunda lomunye okuthiwa nguWitness Ncube. Kuyi-school team sizama ukuthi singadlala u-Coca-Cola tournament eyayidlalelwa yisikole. isikolo kodwa ke ngenxa ukuthi i foundation college kwakungaso formal school ayi asisalitholanga ithuba lokuthi lathi singene kule tournament
udubela abanye bakhe abazange belahle ithemba kodwa baqhubeka bedlala imidlalo yobungane lamanye amaqembu
kuthe sokunjalo wasokuvela ithuba lezifa unit cup kwakuregister nje yiloba ngubani social team ezizwayo ukuthi ingaregister lezifa ingene kudraw so saregister lathi ubulawayo province sadrawa le Dairy Board sasesidliwa asaqhubekelanga phambili but sasidlale kakuhle kakhulu sasesizodlala ifrenki lenye iteam owakuthiwa yi-missing link edlala kuzifa ubulawayo province division 3 yasesehluleka ukuthi iqhubekele idlala phambili yasesinike yathi sibona abafana besikolo abahle abadlala kakhulu ibhola sicela ukuthi kube yibo abathatha i-franchise yekuthi singene ku-division 3 sidlala
ekubunjeni kwalo iqembu lalibizwa ngegama lekolleji kuthiwa i-foundation college kuthe umnikazi wekolleji esethena kabazidingele indleko ezidingakala ukuba kuqhutshwe inhlelo zeqembu baliguqule lelo gama laba i-foundation Hotspurs balitshintshela laba i-Ajax Hotspurs ngoba sebezama ukutholela abadlali amathuba okuyadlala kwamanye amazwe
I had a link with Ajax America. Abantu they always believe Ajax Amsterdam, Ajax Cape Town. But the first link that came through was Ajax America that had a twin club in Cameroon. Ajax Yaounde. And then umnikazwe Ajax America was a city. He wants to link with us. Simtingele, a very good player. And the foundation Hotspur's name changed to Ajax. The Hotspurs because of Ajax America and Kumlan Banda being in the mix. Kwakumele ukuthi by then umnikazwe Ajax America edlule emthatha from Cameroon and then ehambe laye to America to further develop the talent ka Kumlan Banda. But it's unfortunate Ajax America then faltered out.
Ngomnyaka ka 2007 iqembu le Ajax Hotspurs lithole ithuba lokuzwana amandla lamaqembu adlala kusigaba se Premier Soccer League ngemva kokungena nakwalo kumncintiswano we-CPZ Cup wena okufana nje lowezifa cup ngoba uhlanganisa amaqembu amakhulu lamancane
at one point participated ku-CPZ Cup and yayila ama-qualifiers ama-team ayangu-16 e-Premier League they were joined by the 16 best teams from all leagues division 1 division 2 3 and social and we had beaten iMimosa Football Club which is now known as iPlatinum FC we wish to be drawn with Highlanders but we got Chapungu Football Club.
Umdlalo lo uphele iqembu le-Ajax Hotspurs linqotshwe nge-3 kanyaka kodwa uDube uthi bamisana lalo iqembu le-Chapungu baze baqala ukusekelwa ngabantu basenkabazweni njengoba lowo mdlalo ubusenkundleni ye-Ascot edolobheni leGweru. Ukuqhuba kuhle kweqembu le-Ajax Hotspurs kumncintiswano we-CPZ Cup kudale ukuba abadlali balo beqale ukuthengwa ngamanye amaqembu.
Our first sale from the juniors was uSibusiso Tambo, the current Arnel captain. He was bought by Equalaton, a football club. I remember payment going amaporambalwa ngoba we were developing and we really needed the equipment. Our first export was uHilary Matsibanyika. We sold him to Orapa Bucks. Botswana. That was 4,000 pula that we got for Hilary Matsibanyika. But it really, really, really meant a lot because we're in the lower divisions.
Abanye abadlali abake badlalela iqembu le-Ajax Hotspurs abadlale phandle kwelizwe ngababalisa uKhumbulani Banda odlalela iqembu le-Maritzburg United South Africa kanye le-Divine Lunga odlalela iqembu le-Mamelodi Sundowns kodwa othengwe liqembu le-Golden Arrows ngesikhathi edlalela iqembu le-Chicken Inn. Baningi abadlali beqembu le-Ajax Hotspurs abadlalela amaqembu adlala ku Premier Soccer League njalo laba ngababalisa abadlali beqembu le-Highlanders uPeter Mudua kanye uReward Muza umdlali weqembu le-Arnel uChrispin Machisi imvimbi yeqembu le-FC Platinum uMbongeni Ndlovu kanye labanye okwamanje leli qembu ngelinye lambalwa elizweni alemvunulo yenzo lelona njalo elophawu lweqembu lokhu ngemva kokubambisana kwalo lenkampani ye-Wolfway yona engiyezizalwane zelizwe leZimbabwe ezihlala kwele-Bilithani ngimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph
Singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhlobo zendaba ebezikhokhela. Olandela izamasiko umnumzana Bongani Mazwi Mkhwananzi uthi yena labanye bakhe baphakathi kokulolonga umtshina we-application ofana lowakulezi nsuku oye-artificial intelligence AI lapho okuyabe kulotshwe ngolimi lesindebele lezinye indimi zakomthwakazi. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo yimi uSithandekile Mhlangani sithi asidibaneni njalo kusasa. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.